ngokuphoqayo wamukele impumela yomthethwandaba owe Constitutional Court ngemibono ehlukileyo. Inengi lisithi umahluli omkhulu walelidale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eyezek ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile, akula okunye esingakwenza osokusele ukuthi sikwamukele, ungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho, ngoba vele sazisa ukuthi idalo ngaselithe laphawula asikho ukuthi wonke umuntu uyabe ezathokoza. Kodwa ngilusizi ngizwela abantu beZimbabwe ikakhulu laba basemadolobheni ababengayivotelanga iZANU PF, sikhangele njalo ukuthi izeki yatshintsha kathathu ama-results alolu khetho, besikhangele ukuthi maybe idalo liphezulu ngathi ukhetho lolu luphindwe okwesibili ukuze lo ozakhethwa aphume ngokucacileyo, ngoba nalowo kuthiwe nguyonqobileyo abanye bayakhonona ukuthi ukhetho lolu aluhambanga kahle. Kodwa njengoba sekuvele sokukhulunywe lidale le-Constitutional Court, akulo esingakwenza, sesikucela kuMnangagwa ukuthi kazame ukuthi abone ukuthi iZimbabwe iyasebenzela abantu, ngoba abantu beZimbabwe kukade bahlupheka kusukela ngo-2008 besiya ekhethweni bekhangelele ukubana izinto ziguquka empilweni zabo, kodwa ilizwe beloke litshona litshona kwaze kwafika ukuthini uMgabe akhutshwe. Kodwa lanamhlanje asazi ukubana njengoba zanu lokuyiyo esiphetheyo ukubana ilizwe leli liza kuya ngaphi, besimcela uMnangagwa ukuthi azame ukuthi abone ukuthi ilizwe leli liyasebenza.
Umnumzana Farai Dixon yena usole ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kwezek.
Angithabanga, but u-Chief Justice Anjo nguyo ogcina umthetho we-constitution. Ukubona kwami ngibona ukuthi yena u-Chief Justice he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa izek yatshintsha ama-figures, ngubani wanika izek ilungelelo ukuthi betshintshe ama-figures? So anyway, sebenze i-judgment yabo, singathini thina singabantu abavotayo sayenze iparty yethu. So into esiyisolayo kakhulu ukuthi angiboni ukuthi iZANU PF izakwanisa ukuyenza into esicabangela yona, ngoba ngabantu abadala. Maybe singabona e-cabinet yabo ilabantu abancane under 40 to prove a point that this is a new dispensation.
Osakhulayo wakobulawayo uLungelo Ncube yena uthi akalansolo ngempumela ye-Concord, kodwa uhlukuluzwa izijeziso zenotho ezizaqhubeka.
Hayi, na anginansolo kakhulu kokukhona. Wento owinileyo sesikhangelele ukuthi qhubekisele phambili ayakhe iZimbabwe elisha, ibe iZimbabwe lemsebenzi, iZimbabwe lemfundo. Kodwa sazi khonapha ukuthi ama-sanctions kuzayenziwa njani ama-sanctions elizweni.
Ilunga leZANU PF unkosikazi Rosemary Shitobori ngomunye wabajabulela impumela ye-Concord.
E-Concord sithi thina vele sasiwinile, noma kuyikuthi vele kusiwe siphambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe, kodwa thina siwe sivile, sibe siwinile. Ama-elections it was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli weZANU PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile enezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Light City Hall Car Park, elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela, kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.